The climate change is also threatening the food security because the rain patterns have changed. Specifically, I want to move closer to more sustainable ways of farming as a sustainable irrigation with drip irrigation center people. So adaptation should address those issues, but there is less appetite for that. That's why Mawuzile is okuphumala phana kakhulu ngitshengise ukuthi akula optimism, akula uvumelana into eneziningi. Yiwo ama-issues esiyabe sihlangana nawo.
Ungathi kulokusebenzelana yini phakathi kogatsha lwakho logatsha lwezokulima ngoba njengoba usitsho i-climate change iphatha kubi udaba lwe-food security. Ungathi lilokusebenzelana yini phakathi kwama-ministries enu libacebisa laba be-agriculture ukuthi hayi umkhathi ngokuya kwesikhathi njengoba unje ukhanya uza kubanje lingakhuthaza abantu mhlawumbe sidinge inhlanyelo ezihambelana le-climate ekhona ukuze abantu bakhona ukuthola isivuno esihle lanxa kungela zulu.
Uyitshaya khona mfowethu, siyazama sisebenza sonke labogatsha lwezokulima ukukhuthaza abantu bakithi kakhulu emhlubulweni owe-Southern Region kugoqela iMaswingo, part of Midlands, Mat South le-Mat North ukuthi bakithi asilime nini okwakuthiwa ngama-small grains, thina sikuthi ngama-traditional grains. Ajayele ukuthi angani ayamelana lokusilela kwezulu, uyazuza inzuzo engconywana kulokuthi leyo nsimu yakho eyodwa olayo ufake umumbu ungatholi lutho, ubukele ubuna usitsha. Kungani singafaki esikwaziyo ukuthi sizathola inzuzo? Uhulumende uze wahamba waya kuthi phambili, lokho ozakukutholile wena asithi ngunyawuthi wakho ulethani, kodwa ufuna ithani lomumbu uyahambisa GMB, akula price yokuthi kuzathiwa uyatopa up. Kwakukhona kudala ukuthi kwakuthiwa ithani yonyawuthi isiphile kuleyo mumbu, kufika nje kusiba yi-butter trade, siya unyawuthi wakho uthatha umumbu ngoba siyakwazi ukuthi abaningi kabasakuthandi ukugiga esakhula ngakho thina sebefuna ukugayisa umumbu kuphela. So sizama khonoku ukuthi abantu banciseke, sikhangela lo nyaka ma sibona ama-focus akhona akutshengisela ukuthi lizaba liningi kakhulu izulu. Kwezinye indawo yebo lizaba lifanela, but kwezinye indawo siyakhuthaza kakhulu ukuthi kasihambe nini siyolima kumbe luphoko kumbe ngonyawuthi kumbe yithwetha okuzasincedisa kakhulu ukuthi singabi le ndlala. Sibona indlala ebesihlangane layo lo nyaka, asifisi ukuthi kufanane kulo mnyaka ozayo.